isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mntwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 17 kunhlolanja 2018 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Chinja!
Antiro!
Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifikile elizweni namuhla sivela kwele South Africa sahlangabezwa zinkulungwane zabasekeli bakhe egcekeni lendizamchina eHarare. Kobulawayo khona uZulu ovela kunxa zonke zempilo uhlangene emthandazweni wokukhumbula uTsvangirai. UVice Chancellor weUniversity of Zimbabwe yena obotshwe izolo phezu kwesithupha sikankosikazi Grace Mgabe esePhD umiswe emthethwandaba namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifike elizweni namuhla sivela kwele South Africa lapho abhubhele khona ngolwesithathu. UTsvangirai ubulawe ngomkhuhlane wemvukuzane i-colon cancer. Uzabekwa emzini wakhe eBuhera ngolwesibili. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zihlangabeze isidumbu sakhe egcekeni lendizamchina eHarare. Sikhuluma nje isidumbu sakhe sise One Commando Barracks. Silentathele izindaba yethu ecingweni uMavis Gama yena oseHarvest House labasekeli beMDCT. Sikhuluma nje. Ngiyakwamukela kuhlelo Mavis.
Ngiyabonga Ntunga, salibonani balaleli. Iqiniso lelo ngiseHarvest House ngemva kokuba abalandeli bebanda leMDC beye bayabuthana khona ngaphambilini beke baya eDoves lapho bekukhangelele ukuba isidumbu sikamuyi sizokusiwa khona siyelaliswa eDoves Funeral Parlour bese kusiba lomthandazo kusasa emzini wakhe ulandelwa ngumthandazo ozokwenziwa emini ebandleni leMethodist Church eMeboren. Kodwa okumangalise uZulu ukuba isidumbu sisuke sathathwa sasiwa eOne Commando kwathiya uZulu obesele ngaphe Harare Harvest House lase Doves eThithibele. Isidumbu sibikwa sifike ngendizamchina eSouth African Airways ngezikhathi zabo quarter past 4. UVice President Thokozani Khube nguye omunye walabo kade bephelekezela abekade bevela eSouth Africa lesidumbu. Inkokheli ye-MDC ebalisa umnumzana osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Nelson Chamisa, lo msekeli kamongameli umnumzana Mduli labanye abalezikhundla eziphezulu labo bebekhona. Imuli yakoTsvangirai ebalisa unkosikazi kaTsvangirai u-Elizabeth kuthi unina omzalayo uLydia Chibwe Tsvangirai labo bayile ukuya kwamukela isidumbu. Ngokwamukelwa kwisidumbu samane sathathwa ngabakubutho baqonda laso eOne Commando lapho kwenziwe khona umthandazo i-church service ngkhona ngale esontweni eseOne Commando. Isidumbu sithethwe sikhokhelwa ngophethe isikhundla sokuba yisikhulumeli ebandeni leZANU-PF njalo engumphathintambo wezamandla ogethi umnumzana Simon Khayamoyo ngiyobe khokhela emele uhulumende waya laso eOne Commando. SK Moyo echaza umuyi lapho ekhulumisana labakade bebuthele enkonzweni eyenzelwe umnumzana Morgan Tsvangirai. Uchaze umuyi njengomuntu wayelesibindi wakhuthaza abakhalayo kanye labemuli ukuthi bakhale kodwa bekhala benanzelela bekhangela elakusasa athi kuphelelwa wathi umuyi kwakungumuntu owayenamandla owayezinikele njalo wayelobizo kunto yakhe yonke ayeyenza.
Siyabonga Mavis. Sizaqhubeka sixoxa siqhubeke phambili ngohlelo sitsho ukubana umkhokheli webandla le-MDCT osaphethe isikhundla ubaba uNelson Chamisa eloba enkundleni yeTwitter uthe ukuhanjiswa e-One Commando kwesidumbu sikababa uTsvangirai akumangalisi. Uthe ngokutshelwa kwakhe laye bamtshele ukubana yikho okwenziwayo nxa uhulumende ethe wangenela ekungcwatshweni komuntu. Njengoba lisazi uhulumende utshile ukubana uzancedisa ekungcwatshweni kukababa uTsvangirai. Siyabonga Mavis. Kunjalo nje uZulu wakoBulawayo ovela kunhlangothi zempilo ezitshiyeneyo uhlangene eLarge City Hall emthandazweni wokukhumbula uTsvangirai. Kubika uBathabile Masuku.
Umbuthano lo uhlanganise abantu abavela kumabandla ezombusazo lawezokholo ehlukeneyo kanye loZulu nje jikelele. Abaningi abakhulume kulumbuthano baveze ukudana okukhulu ngokufa kukaTsvangirai besithi usebenze kanzima kumzabalazo wokudinga iZimbabwe entsha elombuso okhululekileyo ehlonipha njalo amalungelo oluntu. Umkhokheli weMDC uMnumzana Walshman Ncube uchaze uTsvangirai njengeqhawe ebelikhathalela abanye abantu nxa besebunzimeni nqala ebesesimeni esibi. Uthe wazibonela lokhu ngesikhathi bebotshiwe bonke.
Bamkhipha for more than a week. But he was not worried about himself. What if I don't find a figure? Wakuzukuthi mina ningathi ngidani. And that's how selfless he was.
Abanye bathi kulusizi ukuthi inkulungwane zabantu ebezimthanda uTsvangirai kazisoze zenelise ukuyambeka ngolwesibili eBuhera. Nangu unkosikazi Sibonga inkosi Sibanda.
Mina ngibona ukuthi ngabe kunikwe at least loba 1 week phakathi okwenzela ukuthi bonke abalesifiso sokuthi bamkhale njengeBulawayo biyi-stronghold yakhe.
Omunye njalo obesemkhosini wakoBulawayo lo unkosikazi Helen Mpofu ufananise uTsvangirai lomuyi uJoshua Nkomo. Ngalokho uthebe kumele isidumbu sakhe zihanjiswe kuzo zonke izabelo uZulu emvalelise.
Kade kukuhle kakhulu ukuthi njengomuntu owasiza abantu lapha wakhulula abantu beZimbabwe during iGNU bekufuze njengomuntu ohloniphekayo abhode ngama provinces evalelisa.
Osakhulayo uMnumzana Phasho Sibanda yena uthi balahlekelwe ngempela njengebandla.
Njengabafundi sithi yena was introducer entune sithi inkululeko yemfundo ebizwa ukuthi academic freedom.
Ilunga ledale lephalamende elimela iMakhandeni uMnumzana Dingilizwe Chuma laye uvumelane labaningi esithi bekumele umuyi abuye koBulawayo ngoba kuyiyo indawo lapho abethandwa kakhulu khona.
Njenge national leader umkhokheli wabantu ole democracy bekuswelakala ukuthi maybe umzimba wakhe ubuye koBulawayo ngoba yi-stronghold yakhe.
Laloba inkonzo le ibihlanganise abantu abathiyeneyo isimanga ukuthi bekungela zicukuthwane zezanu PF ebezikhona. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Vice Chancellor we University of Zimbabwe uMnumzana Levinya Kura yena obotshwe izolo umiswe emthethwandaba weHarare namuhla esetheswa icala lenkohlakalo icorruption ekuphiweni kukankosikazi Grace Mgabe isithupha sokuqeda izifundo zePhD ngo-2014. Ukhululwe ngemva kokubhadala amadola angamakhulu amabili esibambiso ibail. Unyakura uzaphindela njalo emthethwandaba mhla ka-15 ngenyanga ezayo. Ingcwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda uthi unkosikazi Mgabe laye kumele ebotshwe.
okufanele sikukhangelise kakhulu ukuthi lokhu kubotshwa kwabantu ababe besenza corruption lamacala athize amaningi akwele Zimbabwe kutholakala kuphela ebantwini akade besebenzelana ndawonye lo former first lady uPercy Mugabe. Bekufunakala ukuthi ngabe layo uyabotshwa phela nxa kuthiwa yena wenze ukukhohlakala ngathi lo omthengileyo indaba yena engabotshwa. Abasebenze ngendlela ebamba amacele wonke enza ukuthi kungacatshangela ukuthi lokhu kwenziwa kuphela ngoba kule zombusazi phakathi abotshe laye unkosikazi Percy Mugabe ngoba enzele yonkohlakalo.
Abantu abaningi bakhononile ekuphiweni kukaGrace isicoco lesi. Kwaba leyezi elembesa imfundo yaseZimbabwe ngaleso sikhathi. Ngokubotshwa kukaNyagura singathi leli yezi seliphumile yini?
Kaliphumanga ngoba ngeke liphume ngoba indlela okwenziwe ngayo ukuthi kubotshwe umuntu yedwa emsebenzini owenziwe ngabantu abaningi ofana lokuthi la unkosikazi Grace ngabe ubotshiwe lokuthi lo professor Mawarele la ngabe ubotshiwe bathi bayamdinga kodwa kufanele la abotshwe ethesi icala elifanayo njalo kuqhubekele phambili kubotshwe labanye njalo ngoba indlela yokuthi imfundo yaseZimbabwe isiyehliswe ikholokhu inabantu abaningi abaphakathi njalo bakhona abantu ngabaqashayo ukuthi bawathenga lawa ama-degree ngendlela engasetshenzelwanga kahle kubonakala ukuthi umsebenzi wabo bawenza njani ngendlela ezifana lazenezi mbona ngani lokhu kwenza ukuthi yezi leli liqine ngamandla lisembesa imfundo yeleZimbabwe.
UDokotela Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sexoxelaye eseBhilithane lapho afundisa khona ezombusazwe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yebo Mthokazi. Isizwe sika Mthokazi sesilenye njalo inkosi yamaNdebele, umnumzana Peter Zwidekala ngakhumalo. Yena osehamba ngegama lobukhosi elokuthi unkosi uNyamande loBhengula wesibili. Ukhumalo wetheswe ubukhosi emkhosini oqutshelwe e-amphitheatre koBulawayo namuhla. Kubika intatheli yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma ngemva kokwethulwa kwakhe, umnumzana Khumalo uthe uzimisele ukusebenzelana ndawonye lohulumende labantu bonke enkabazwe leMandebeleni. Ukhumalo uthe njalo uzazama ukulungisisa izikhalazo zabantu besiNdebeleni bona athi baphila nzima eZimbabwe. Wengeze wathi sesifikile isikhathi sokuvuselela ulimi lwesiNdebele kanye lamasiko esintu khona athi kuya kutshabalala.
Kusathi Bridget esithi ngamaNdebele bayingxenye yamanguni jikelele. Njalo baningi kulabo bonke abantu. KuAfrika siyingxenye yalaba bantu. Thina maNdebele, abakwaMthwakazi.
Ukwetheswa kukaZwidekala Khumalo inkatha yobukhosi besizwe sikaMthwakazi kuza ngesikhathi kulokulwisana endlini yakoKhumalo kubangwa ubukhosi lobu. Yena uba yinkosi yemaNdebeleni yesithathu nanku amanye amacele abanga umbuso ekhethe umnumzana Raphael Khumalo lomnumzana Bulelani Khumalo. Elandisa ngembali yobukhosi bamaNdebele, umlobi olodumo umnumzana Jonathan Maphenduka laye obesemkhosini wanamuhla uthe umnumzana Zwidekala Khumalo nguye inkosi yakoMthwakazi eqotho ngoba uvela endlini kaNyamande.
Umbuso usendlini kaNyamande, awukho endlini kaNdlovu.
Umnumzana Morris Dongizwe Khumalo osuka eMzilikazi Cultural Association eSouth Africa yena ukhuthaze uMthwakazi ukuthi evuselele amasiko akhe ngoba isizwe yisizwe ngamasiko aso.
Asisekeleni ngokugcwele lento eqaliwe ukuze sibe yisizwe esizohlonipheka. Ngoba iAfrika yonke nje isizwe sesisele esiziqhenya ngomuzi wamazulu sekuselwe abantu bakwaZulu eNatal.
Abantu Abanye bathi lanqa kuqhakathekile ukuthi kuvuselelwe ubukhosi bamaNdebele ukulwisana kwabokhumalo osekudale ukuthi kube lenkosi ezintathu into elihlazo edanisayo njalo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lanqa izulu liqhubeka lisina kuhle endaweni esijiyeneyo zelizwe, iningi emhlubulweni weGwanda lithi libhekane lendlala lonyaka ngoba izulu leli lithole izilimo sezitshile zafa. Abanye ngasebelima kakutsha kodwa lokhu kukhanya kuyikuphumputa nje emnyameni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Iningi emaphandleni lithi lobanje lithakazelela ukuna kwezulu kulezi nsuku, izilimi eziningi besezijile emasimini osekudale ukuthi abanye baqale phansi ukulima. Ugogo lethu inasibando ohlala ensimbi uthi baqale ukulima ngolwezi nyakenye belethemba lesivuno esihle kodwa umkhathi wasuka wajikisa.
Salima sisithi hayi isikhathi sokulima, izulu laba lisibaleke kwatsha njengesukwini sikwazi ukuthi silima ngonovemba lapho siyothi udisemba zibele nezihlakula, so kwasibalekela konke lokhu.
Umasibanda uthi nkulu indlala abhekane layo ngakho kuthi uhulumende kumele angenele abasize ngokudla
ngoba emasimini akunalutho. Hambe imali ayikho, siyakudlani phela, sikhala nokudla. Ukudla yenkalakati ngoba siphila kathesi impilo izima, omunye uphila nalokho, omunye nophila nalokho, kodwa kuthi uyaqala udle yikho uza kudla khonokuya. So impilo izima shame.
Isakhamuzi semawane uNkosazana Moli Ncube laye uthi kusikhathana esilandelayo nje uMangoye uyabe selala eziko.
Lokhu sekuzilima kabili lokho sekuyihlawulayo ngokuqala kwatsha. Ayindlala kodwa mbe singazo zokokudla njengomumbu. Akuyasidli lutho sibili njengoba libona kunje.
Esigabeni sensimbi lakho umumu awumuhle. Isakhamuzi uMnumzana Elias Dube uthi lobanje kweyakha insimu kuthembisa omakhelwane bakhe basenkingeni enkulu.
Ubungcono bomuntu oyedwa phela esigabeni bungeke buncedisizwe, okutho ukuthi izandla eziningi ezokuncedisa ziyafunakala from different places. Otherwise ungathi ungcono wena kodwa ungeke usupporte phela icommunity, uyabungcono kwakho khonokho okutholayo. But esikukhangelayo ukuthi abantu bangadingelwa indlela zokusizakala.
Uhulumende uthi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba elomumbu weneleyo eziphaleni zakhe. Lanxa uhulumende lenhlelo zokuncedisa uzulu wemaphandleni ngokudla, iningi lithi lokhu kudla kwabiwa ngeziphaqa, kuthi labo abacatshangelwa ukuthi basekele amabandla ezombusazwe aphikisayo bengakuphiwa. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 ngisensimbi eGaranyemba.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana lo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lesiphathamandla se-MDCT, uNkosazana Thabita Khumalo, ukuze sicubungule ukuthi umoyi obengumkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tswangirai wayenakekela na abesifazana kuleli bandla. Sizakhumbula ukuthi unkosazana Khumalo wasebenza lo moyi bekunhlanganiso yeZCTU kwaze kwafika ekubhubheni kwakhe ngolwesithathu olwedluleyo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu. Ngaqalisa ukusebenza lobaba Morgan Tswangirai ngo-1981 ngomuntu owayele sihawu ezisebenzeni efuna ukulwela amalungelo abo. Abesifazana babengavunyelwa ukusebenza emgodini. Ubaba Tswangirai wayesebenza emgodini. Kwaba lesikhalazo esavela kubomama ababefundela ukusebenza emgodini bengavunyelwa ukuthi bangene ngaphansi kwemigodi. Omunye wabantu owalela ukuthi kube lomthetho oguqula khonokho. Njalo thina njengabomama esiwathiwa kuthiwa yi-Women's Advisory Council eZimbabwe Congress of Union sasihanjiswa ukuyafundiswa ngezomnotho, ngezomthetho, ngezokugcina imali, ngezokumela abantu emakhoti nasebhothi emsebenzini ngokuthi sibekwazi ukuthi uma sihamba emankampanini sisanegotiata ama-collective bargaining agreements siyenza njani.
So kubuya ebandleni-ke lapha sokubunjwa ibandla le-MDC.
Siqalisa ukubumba ibandla le-MDC ngo-1994. Thina njenge-Women's Advisory Council ezesithini ubaba uTswangirai wabuya kwi-Women's Advisory Council wabala ama-affiliate unions ezaselawo ayeyi-37. So sonke omama bona laba ubaba uTswangirai wasinika izigaba ukuthi sihambe sixoxisana lozulu simbuze ukuthi kanti osokusenzakala kuleli lizwe bayakutabela yini, sikhangele impilakahle, izibhedlela, izikolo, ukudla, ukuhlanzeka, uhulumende ukuthi uyafika imfuno zikazulu yini okwakuthiwa yi-rodata. Mina ngingubaba uTswangirai wambhakitsherezi okwenyanga yonke kazange asinike imali leyani yokuthi khona sizahamba siyehlala emahoteleni. Wathi lingahlala emahoteleni alisoze labakwazi ubuhlungu obuziwa yisisebenzi ongumama ngoba uvuke ihoteli kunamazi okugeza kulokudla. Hambani liyecela kwizisebenzi ezinkona ngale tsherezi ukuhlala ezindlini zabo, lipheke labo, lidle labo, likhale labo, lihleke labo. Umuntu ongakufundisa impilo enjalo empilweni lokhu engazalwayo and sineminyaka eyi-57 angaze mboni inkokheli enjalo. Ngabuya nayo i-Rodat saphutsha safuna ibandla le-MTC sithunge ngoyobaba.
Nguye owayegqugquzela ukuthi abesifazana labo babe lezikhundla kumbe hhayi nje kwakuvele kukhona kusisekelo sebani?
Kwakukhona kusisekelo sebani, kwakule quarter system. Singingakhankaseli ukuthi kube yi-50-50. Uba uTswangirai wayesithi lapha ahambe seyadresa khona ikakhulu nxa sesihamba tuwazi kukhetho wayeqonqosela ama-provinces ukuthi bakithi ekukhetheni kwenu khonapho lifakomama kudubo esilalo esingalunazeleliyo njengabomama ngolokuthi inkinga yokuthi sihlale sikhala ukuthi emaphathini opresident ngamadoda ama-SG ngobaba obani isikhundla esikhulu ezangobaba yikuthi siyehluleka ukuthi silwe lapho okukhethwa khona ukuzasenza siqhanse siye phezulu ngoba ukuthi la uze eqhansa phezulu kumele ubonakale udlala kuma-provinci kuma-provincial structure ngoba i-structure sokugcina kuma-provinci esizakuyenza ukuthi yoku-national and futhi enye into ekhona futhi engani futhi eyenza obaba bagcine bengasathi parties yikho khona ukuthi siyavotela nokuvotela esithandekile sikuxhase sibili sokusapothe sokuthi uthi ususiphendula phana usukhohlike ukuthi usishiye phana siyehluleka ukuxoxisana manje kube babo ungahamba uyakhifika vele sebe so mina engikhuthaza khona omama kuma-branch kuma-wadi kuma-district kuma-province asingeneni ezigqinisweni zabotshalimani zabonobhala u-organize kumele sibe sibala kube lo bazomunyani ukuthi kanti basikhuma ngomnoto sithini, basikhuma ngesisekelo sombuso sebandla sona sivele sithini. Xa umuntu okubuza wanelisa ukuphendula ukuthi hayi isekelo sami sithi.
Ikusasa-ke yebandla lakho sokubhubhe umnumzana Tswangirai.
Baba uTswangirai uchiye kulungisile lokhu ukuthi khona kukhetho lele siya kulo abameli bephalamende amasenator i-PR namakansila ontanga baphiwe 20% yamasithi labomama futhi baphiwe yona leyo osekusele ukuthi ziseze ezikutshiyelwe ngubaba uTswangirai. Sikhuthaze futhi i-national council ukuthi bayakubona kwakuthi kuyafiswa futhi kube yimpumela senze isibizo sababa uTswangirai.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana Thabita Khumalo isiphathamandla sebandla le-MDCT. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga mamhlanga siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lichona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Sidivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa lenduna yakwaMthwakazi eseSouth Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyajabula lami ngiyalibingelela lonke nje labalaleleyo bakaMthwakazi ngiyacela ngiyabonga ngiyajabula kakhulu kwamukela kuwe la.
Ye, ungasitshela ukuthi kwenzakalani sizwa kuthiwa kulodaba lwegugu rawundi ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Cha, sithi lathi ke Paulu mntanenkosi kancane lapho ngoba ngathi laba abantu bekhaya so ngathi sina sizalwanga laphayana ngathi sina sasalelwa khona emathebeleleni yithi koBulawayo. Yebo sizwa nganje tshena thize kuthiwa abantu bezani sebekhetha abafana besishoneni ukuthi abahambe bayikhomithi bayekulalela bayekhuluma labantu negugu rawundi eGwanda. Manje thina singabantu bemathebeleleni njalo thina siyibranchi eseGoli sithi ngeke ngempela sesibongile lokhu abasenzele khona. Sediniwe yilaba abafowethu ukuthi baze bezogxoba into zamadlozi ethu labantu bakithi baphansi laba ababulalayo ukuthi bazofuna information futhi kithi bathi bona bazasiza abantu bakithi. Asiyifuni leyo nto kayiphume bangabuyi eGwanda. Ma ngabe fisa ukuthi bakhulume lathi abaqale badinga abadala bakithi ekhaya bazokhuluma labo ukuze baqale ukwenza izinto zabo zonke lezi abafuna ukuzenza. Thina siseGoli sihlangene silumbimbi sithi thina asifuni nokuzwa ukuthi kuthiwa kulama kulokuthi kuyahanjwa kuthiwa kulama khompyutha ahambe lalela ngenkosikhozi zakithi i-reconciliation yakho lesingayaziyo. Asiyazi ukuthi ba-reconcileya kubani ngoba baningi abantwana abafelwayo ngabangala maphepha abanye bakhona yibo bona abaseGoli. So ke siyafisa ukuthi umuntu wonke ozwayo okamthwakazi ngokuzalwa ngegazi langokuzwa nangempilo yakhe hhayi laba bemali khuluma ngabamthwakazi ngopheleleyo sithi leyo laba abafana bakuthiwa bavele eHarare bayikhomithi ababuyele belambatha kungalalutho asoze kwenzeka eGwanda ingatshotshwa zimpuku phana.
Manje njengoba besithi bona bazama ukululungisisa udaba lwegugu rawundi lina ngembono yenu lithi lululungisiswe njani lolu daba?
Cha, udaba luzalungiswa yini ngoba okokuqala nje umnankakho manga wayeqala ukufika laphana kuthiwa ngupresident yinto yakuqala wayefanele akwazi ukuthi kulecala lenzekayo emathebeleleni ngokubulala abantu ngegugu rawundi. Nguye umuntu wayefanele azofika kuqala axolise ebantwini ukuthi hhayi bantu yimi esengingena manje manje ngicela ukuthi sisebenzisane kumbe ngikhulume ngitinilanga ngizokhuluma lani. Lokho sebekwenza khona thi bebuya lapho babuya nezimoto sezithengiwe kuthiwa kunikwe induna babuya le nkulumo kuthiwa kule khomithi efanele ihambe siliqula kamacala silalela abantu bakithi ukuthi bafa njani. Akulanto yakithi esizayitsheli ishona ukuthi kuphindele ithathe lihambela eHarare. Leyo information esingabatshela yona ngokufa kwabantu bakithi bafuna ukuyayenzani bangobani bona. Kodwa-ke okusukukhulumayo manje amanzi lapha akema khona aphindeme okwenzeka kusibanda lokudube kuyenzeka okwenzekayo neminyaka yabo 76 ngaphinda kwenzeka sesiyazi ngindlela ukuthi sizivikele sebesingidelele kakhulu asibafuni babuye bazokwenza leyo nto leyo abayenze ngendlela eqondilela ngomthetho sizabahlonipha but ma bengasihlonipha ngendlela abenza ngayo sigcila singasabahlonipha.
Manje-ke njengoba sekungani sebeqalisile ukuhamba khonale lizabamisa njani? Akhona yini amanyathelo elifuna ukuwathatha?
Amanyathelo sizawathatha mntanenkosi selekelela kulaba abakwenziwe ukuthi ivalwe khona le Gwanda ingabisaya abasaya eGwanda kuvaliwe asazi ma bengakuvula ngendlela zabo. Kodwa-ke la ngaphandle kwalokho izigodi zakithi zonke lezi abafuna ukuzikhabela asoze kwenzeke sisaphila ngangcono sibone ukuthi senza kanjani.
Leyo-ke bekuyinduna yakomthwakazi ese-South Africa uChief Albert Zwelibanzi Gumede ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilali.
Siyabonga jahelidala Chris ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Isidumbu sikamoyi umnumzana Morgan Tsvangirai sifikile elizweni namhla sivela kwele South Africa lapho abhubhele khona ngolwesithathu. Uzabekwa ngolwesibili. KoBulawayo khona uZulu ovela kunxa zonke zempilo uhlangene emthandazweni wokukhumbula uTsvangirai. U-Vice Chancellor we-University of Zimbabwe uLevi Nyakura umiswe emthethwandaba namhla esetheswa icala lenkohlakalo ekuphiweni kukaGrace Mgabe isicoco se-PhD. Kwanele olivalelisayo ngontungameli
Nkomo. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.